Soku iskati sembiko yenu.
Njani kustudio 7. Siyabonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo. Mina ngilapha eTsholotsho. Ngiyakhala kakhulu ngikhala ngeklinika yethu ngapha komathe. Bengilesicelo salaba abasebenza eGoli ukuthi bangazama umzamo wokuhlanganisa imali siyakhe iklinika. Sesidubekile ngokuchitha sisiya konkunzi. Ngiyabonga sibili lingasincedisa singabonga nxa lingasincedisa ngalokho.
Ngicela nje masakazi wa-Studio 7 nonke lese-Washington DC. Igama uPeter Ndukwezimhlophe. Lapha nginyanzelela kakhulu ku-business center eSojoseph ukuthi ama-businessmen ananzele ukuthi khona laphana kungcolile labe Hilton angazi ukuthi ababone sekusikatazwa ukuthi ngabe agebha igodi konke idoti lokhana konke okunathiwa kotshwala amapatayimuni lokhu kuthiswe ngoba sekungcolile sekufaka indawo umkhuhlane kungakhozela imikhuhlane ebantwini sekufanele ukuthi ngabe uyagejwa igodi kutshiswe. Siyacela ukuthi bananzele ama-businessmen khonaphana kugejwa amagodi bechise idoti siningi kakhulu. Ngijike ngikhulaphana St. Joseph ngiye kuhlabangana ngithi njani hlabangana lemuli yakho ngijike njalo ngiyele empandeni usasibongile uvuka njani mthukulu ngibuye ngapha sadika manager sa Russell lona lo umama St. Anna ngithi phila ndikhokhobe
linjani lonke ku Studio 7 linjani lonke mina ngu Anaconda ngikhuluma ngingapha eSouth Africa ukujontsha kwelitshe leli ebelise Balago ukuthi sitshone sichina ngamakhanda sidinga ukuthi lithethombane lokhu angiboni ukuthi kuyanceda igovernment inesandla amapolisa anesandla kungakho nje lingaboni igovernment ihlupha ukuthi ngubani othethe leli litshe kumgceke nje ukuthi yi government enesandla akudingakali ukuthi ngubani olithethe igovernment inesandla amapolisa anesandla kahle kahle umthetho kawukho kuleliyani lizwe kawukho ngathi zwaye besenza kanje ya into enziwa igovernment lena ngoba ayinandaba kubonakele nje ngesikhathi kuvotwa nje ukuthi iqhubekela phambili ngokufuna ukuhlukumeza abantu bakumthwakazi ayinandaba that is why ivote against ngoba iyakwazi ukuthi mayivote ihambisana nakho kuzobonakala ukuthi vele inecala lokubulala abantu abaningi ababulawa abafika more than 40,000 abafela into engekho inhliziyo embi bakhuluma nge-tribalism kubona kuyibona abaqadi indaba ye-tribalism kuyenyanyisa lokho okwenzakala ezimbabwe
Sanibonani Studio 7 ninjani? Ngiyaphila ngiright. Ake sibongeni endaweni esithumela zona ezimnandi. Kodwa ke mina engikhala ngakho ekhaliswa ngabantu basemathebheleland. Kuba namaqembu amaningi. Kanti ke kuyadingeka ukuthi sibumbane sibe imbumba. Ngicela ukwazi kubo ukuthi ubaba uNkomo nomgabe bese bayenze iunit ayemangaka ama-distant ayesehluphile kuze kwenzwe iunit ngoba wena bayahlile ukubambana nje ngiyabonga
Studio 7 sakazwe obuhle siyabonga izindaba esithulela zona ukhulumayo umdawini lapha eTsholotsho kwesikatate egulu isigaba labi ngiphawule ngephalamende lase-Africa sibona inqutshunqutshu ezenzakala kuleli phalamende ithi hayi lukulusizi lokokwenzakala basibona abantu abadala benza kanje ukuthi kambe impela ikhona into ezahamba ilunge kwelase-Africa ayi asithwele kanzima abafowethu yikho nje osibona sigcwele izinkalo singaphandle kwelizwe yiphi inhlangano ezakhona ukuthi isibele ithi ngaxa ibona ukuthi asibuswa ngendlela ikhona ukukhuluma mpela ikhuze ngoba zonke iy'nhlangano lezi ziyafana nje azinabaziyo lezi y'nhlangano kuyakubangwamandla kubangukuphatha ayi kuzima konke lokhu kwenzakala kwelakithi eZimbabwe abantu banqundulwe ezitokisini abantu babotshwa bancitshwa amabheyili kuthiwe 2023 kuzavotwa kube lokhetho olukhululekileyo abantu bephethwe ngalolu hlobo asikhohlweni bafowethu kuzima lukhulu luyeza mpela ibonge khonapho bafowethu
njani emsakazweni ngibingelela ngu-Austin Bofu lona phansi esigodini esemshabezi ibuhlungu ngendaba eyenziwa ngubaba uMalaba eyokwalela esitulweni ababoni ngani ukuthi sebegugile ngoba sithule sibhekile kunjalo nje izanu akushiko ukuthi iye yalwimpi izanu akushiko ukuthi iyathatha yodilizwe sicela ukuthi umalaba nomnangagwa bake babonisane kahle umnangagwa angahambi ngamafeva ayenzi into efunwa ngabantu savota sirojwa kunjalo sivota and siyazi ukuthi umalaba is the one who sold the country malaba nguye wathengisa ilizwe lokho asikubalekele lokho elithengisela umnangagwa lokho siyakwazi lokho ubuhlungu le ndaba eyenziwa ngumalaba yokwalela esitulweni hence i-high court imtshela ukuthi akame kancane yena ubhizi yawomelela kuyabonisa ukuthi there is something behind ngeke izishunqe intuthu kungabasiwa ngumlilo ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo neWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.